So we see a decent about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7, esonto mhlaka 27 kuhlola nje 2022 mokhethuwe. Endabeni zethu lamhlanje, abaqedangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Bahlasela abakubandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe.
Bamphosela amatombo nematanda bari kuita violence abantu vanhu vedu.
Abajabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine akade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubalekela impi esabekayo.
Ha, impi leyi isithwalise nzima.
Ukhansela wentaba zinduna uthi kunengi okuhlupha isigaba lesi. Zalethulela izamasiko ezabatsha zezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizobizwa kulo msakazo. Abatsha abaqedangelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF namhla bephazamise umhlangano we-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe. Ibandla likaChamisa lithi ulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlasele abalandeli bebandla le-CCC benze lokhu uChamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UChamisa ucele abalandeli bakhe ukuba bengasuki emhlanganweni lo ngesikhathi behlaselwa.
Muzatiza mirai mirai aiwa mirai 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 aiwa mirai vakupotsera matombo nematanda vari kuita violence avasi vanhu vedu avasi vanhu vedu. Ndokumbira kuti vanhu mufambe vanhu mapetrobom
uNkosikazi Sinikiwe Mabhena obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi bebelalele uChamisa bengakahlaselwa ngabacatshengelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Ake sitoko sitezi sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala kwanti ukugijimisana labantu betshaya ithithi lamatshe betshaya ngeswazi asesisababeka bemhlanga ngisanda kuqazana bakathi le 30 minutes iqalisile. Abafana laba bebephethe isimbo emafosholo namabhemba lapho ngokuthi onke umuntu olethesheti yelo yemtshaya ungabaleka khona abatek-tek yona bengu 3. So bona bathunga kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ngokuthi okunye kusebenzisa kodwa abanye abantu balimehle engibone oyi-1.
Lokhu kuchothozwe ngumnumzana ebhedi Mpala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenzwa eZANU-PF asikukhuthazi.
Umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu be-TCC besese-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarara wablokhwe blokhwa libandela ukusayo. Asila sikhathi selesi but esisikhathi sama-campaigns and we are on the ground. Liyazibonela lapho esiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze kulekela bodwa bengafaki iZANU-PF phakathi. Kuthiwe babiziwe ecourt kwatholakala vela kula meeting abebhlokhiweyo emapholisa la athi ayibhlokhanga manje iZANU-PF ingena.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho lophalamende eBinga North uthi bazachubekela phambili bekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho loba bevinjwa ngabakubandla leZANU-PF lamapholisa.
Okwakhathesi eBinga North besingakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeyina ngayo ngabantu beZANU-PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba Mpophoma edayela ephalamende uthi kumele abantu bekhankase ngokuthula.
Ukudlwangu udlwangu lokuvukelana lokutshayana akusiyonto ekhwabithekayo, akusiyonto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. sonke singabantu kumele sikwale konoko. Kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu. Abanikazi bomsebenzi bengalimali ngisho. Angazi bani abantu sizafunda nini. Udasiyenisekeleni ukusetshenziswa ngabantu sivukelana sitshana silimazana.
Kuyaxoxozela eZimbabwe ngesikhathi kudinga abazamela amakhansili lezigaba ezitshiyeneyo kudayela ephalamende okungamalunga axoxisa lebandla le-MDCT lele People's Democratic Party. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abajabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezishiyeneyo athi bezimisele ukuhlala kule Ukraine loba kule mpi esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kule Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo lamasotsha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia lisebenzisa imibhobho lokunye abangakuphekapheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kule Belarus lapho eleRussia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. ELeRussia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngeleRussia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. ULayson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. Yes, it's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time, most of their embassies are helping them. And there are a lot of people who are assisting in the coordination of transport and logistics. It would be better to move out right now when there is still assistance and when they still help. Unlike to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangele ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabhonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Ha impi leyi isithwali senzima kunzima nxa libukela ama-videos alokhu esecirculator amabhombu ejikwa indawo yonke ngapha kulama-students futhi aweZimbabwe awahambayo ngama-scholarship so kusuka kucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesiqilo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi. Hayi kubuhlungu sibili kulukhoni. Yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyelela isituation enjalo kungaba njani kambe sho.
Uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine.
Sikhuthaza uhulumeni ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonteza kumanje njalo nje. Kodwa kuyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulamaZimbabweni asekuphi endaweni eziyangoPoland abahambe Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwa eZimbabwe ukuthi zibuye border zithwala amaZimbabwean flats kwenza ukuthi ba-identify babancedise ukuthi basukele ezweni lelo. Njalo sifisa ukuthi i-government ingabe iyakhipha i-information ecacileyo ukuthi abase-Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo.
Abasuke ngeviki eliphelileyo kwele-Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye-Diaspora Network esebenzela kwele-Germany, bahlangabezwe ngabanye babo abahlala ePoland, bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya. Kusenjalo banengi abantu abathi ele-Russia lele-Ukraine kumele bekhumisane umlotha kungakabulawa abantu abaningi kakhulu. Umnumzana Mavela Sikhumalo okuhlanganiso ye-Harare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, ngomunye wabalombono lo.
Siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona, kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO, njalo ama interest eRussia. Bafuze bona bahlale phansi bakhulume.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphathamandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Wenze mapandeni namhla sisentaba zinduna lapho ezathina sipanda akhoka khona lo kansila.
Lapha ke ngibingelela ke umnumzana ngisithi unjani gama ngubani usitele ukuthi uminga.
Yes, mina ngu-Alexander Mkandla, ukansila kaward 6 khona pha entaba zinduna.
Entaba zinduna.
Yes.
Umi njani esigabeni?
Hayi, esigabeni yikhonoku phakathi kwesikhathi sehlobo isikhathi somsebenzi. Kuningi ongaba khona, of course sesiyintoni ngekho esigabeni. Kukhona ama-challenges here and there, kodwa ke hayi silayo umlisa wesigaba ubaba uKhumalo.
Uyasebenza?
Uyasebenza.
Yeah. Ngibona abantu bakomunye umbuso utshakazile sibisho kule hlobo, kodwa abanye bathi ke basabasendlaleni kathi uhamba njani nosisi.
Ya, yes, liqiniso abantu kabalimanga bonke. Yeah, balimile abanye, abanye balimanga. I-major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami le ndawo osukula abantu abahlezi emlimeleni
bahoma.
Hayi, bakhona abafakayo khonapho lo mphathi owafakayo, kodwa kungazani yena nxa esitsho uthi uchief wathi kafaka abantu
uthi ubatomakafa abantu
uthi uchief wathi kabafake abantu
uchief.
Yeah.
Uchief umana this
uchief pelo khona wena lo uFelix kodwa kathi sikakho
ngusebritain.
Usebritain.
So yabe mningi kathi wena faka abantu.
Hayi, lokho wena lapho fakazi lakho. Mina ngikhuluma ngento
kodwa njengokhansila ubuza ukuthi anabo vela ngawuvunyelwe lo.
Ngiyavunyelwa ukubuza, ngiyabuza
bakutshela uzivela. So labantu bobuza wesigabeni sakho
bakhansila
bakhona ukuvume njani bathengisela imizi bathi
oseqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa bani, but mina ngibabuza embabuza kulothi ngathenga akula lokho yikho engakufakazi ukuthi akulothi mina ngathengiseli ngathenga
indakodwa
kukhona ukuthi irume ekhona ukuthi abantu bathengise kuhlaba.
So uzakulungisa kanje ubucelani bokuza lapha ngikwele mota phasukalwane ngokuza.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba something that is in the process ukuthi sikulungise. Ngoba the support aid will also taken the issue up to council. Kuzalungisa.
Kuzalungisa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yena ikhona ngabe sesibhele sokuhlelwa sokulungisa konke.
Lapho kuyawenza i-voter registration at important ngibona isigaba zakho lapho abantu abaregist ukuvota kuyina.
Abantu baregistry they didn't tell us in time. When they came in, lathi sibone ngamaposta. Aluba ngaba besitshele kulesikhathi sayenza i-voter campaign, like ukutshela abaphathi ukuthi ngelanga elinje kulento enje ukuze batshela abantu. So bona lathi sibone sebekhona and they were here just for a day.
Uthi uthi abasebenzi labakhansili kambani ngawe ukuthi awusebenza ekhansili abantu bezekilabo.
Ye, ngabasebenza lathi ngabe ku-right. So singazi ukuthi babetshele osofuku yini, but you'll find ukuthi osofuku laba abanye bayabe sijabakwazi. So kahle kahle ukuthi babe jele bani lata sikwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nxa ukhangele isenzo njalo member of parliament wena.
No sisebenza kahle. Sina still a problem with a number of developments. We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi kona qalise wakhiwa. Wonke ku plan. Then we have ama roads since sinyiswe lizulu kwamanje. But we have been trying by all means with the ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroy ngamanzi. Ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngeklini ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, I can't tell at the moment because angezi report ukuthi akula mithi, but we have it abazona clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantu nababuya kiyo, but lamanye ama clinic akhiwayo around abazinduna ukuthi nxa isephelile it will ease pressure to this clinic.
Siyabonga kakhulu ezethisa Sibanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali zenuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele Ukraine. Ngesikhathi iziphathamandla zakwele Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya kangani akhuluma kubi ngaye ilizwe lakhe. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kule Nigeria. Lokhu kubikwa iReuters News Agency. So we think I see it's in the mass people. Namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya ngesiphala senkosi.
Duwe ngibingelele labalaleli, indaba yesiphala senkosi yinto engaqali manje, yayikade khona nasekadeni. Amakhosi ethu akudala ayesiba nesibaya nesiphala lapho kokuthi khona nxa abantu babo sokule nkinga bakwazi ukuthi babancedise. Yingakho phela inkosi yayikwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi mnyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngehloso yokuthi nxa sekufika mhlawumbe sokuyisikhathi sesomiso kube nendlela ukuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile, ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela, cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million umuntu lo yedwa manje ngakhipha $1 kuyaba imali noma into 100 rand rand wandani kuyaba imali enengi kakhulu. Iminyaka yonke ngeke kuphinde kube lendlala. Wena wabona kusenziwa lo ngoJoseph waseBhayibhelini owayeqoqa ukudla kwaseGibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Ciba-ke babancube.
Ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi abasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzabe kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela, ziningi izinkinga esibhekane nazo. Kunje uyabona abantu balezi nkinga baphelelwa ngamaphemithi okusebenza lapha eSouth Africa. Izinto lezi ukuza kuthi ngokuya kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungani oluthanda ukuba yinkinga kakhulu ebantwini benkosi uqale ngalo kumhlambe bese kucaphuna khonaphana esiphaleni senkosi kusizwa abantu. Ngakho ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke kabasondele baphosele laphana. Hayi, into yakhona yonke nje isemthethweni, bangethuka abantu, yonke into nje ikhamba ngendlela. Njalo uma kukhona abafuna ukukubuza, bangesabi ukubuza ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle. Ngiyabonga.
Hayi ke olamhlanje ngalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Sike sizwe ezokholo lesiKristu sinoLutukameni Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngoNtungami Lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo lihlobo zami ezithandekileyo ngosuku lolo olixolekileyo ngilibingelela kuzo zonke indawo ngisithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela kodwa kube zintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisisize thina emphefumulweni yethu. Namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka, ngizathanda ukubana ke sikhangele uverse 6 kaLuka chapter 3 okulamagama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaIsaya, uyayikhweza izinga elithize ngathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani. Kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Indlela yenkosi esithe thina yingaphakathi womuntu, yingqondo, umphefumulo, inhliziyo yomuntu kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu. Uthi ke inyama yonke abantu bonke, kawukhathalekile ukuthi ungubani. Ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli. Bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni, uye emacaweni ukukhonza ngwabomama labantwana. Kati ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke kalikhethanga ungaba ngubaba bomama ube umntwana, kalikhethanga kubana umkhokheli ngolandelayo uyini, kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi, uyalikholwa kawulikholwa. Lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula uzitshele ukuthi mina mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi. Kodwa ke isigcino nguwe, ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu elingayize amahlaya lo muntu, lithi inyama yonke umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi. Abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela achumayela ngayo kumbe ulima akhuluma ngalo, kakuqakathekanga konke lokho. Okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena. Yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso, ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni, ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi khona emhlabeni. Ngoba ngalo kuthiwa ulamthandazo ngalo kwethuna, kumele sizilungisele, silungise indlela yenkosi sisaphila, sisesenganeno kwethuna. Simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli, njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi, usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso. Indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nasi senza lokhu okufanele sikwenze njoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombe zombeka ziphele abaziphakamisayo abazehlise abamazombe zombeka baqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelile konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele babathixo ingcwele senze uba nenyama yethu esisaphilayo ihamendela eyiyo wenze ukuthi nxa sisedlula siyithole insindiso yakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha. Kwezabatsha ke lamhlanje sixoxa lejaha elicula okunye okumangalisayo.
Salubonani, salubonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma, ozalwa lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando etshitshi inyona emnyama emculweni kamasikandi umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami elokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boy. Emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wabuthelezwa senqutho lapha eSouth Africa uyu mfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatha ngokusithengela ama CD ngalisaba ihlazo angilaso isponsor njengakathesi yonke into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto so singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona ngazosuka lapho ke sengiyafunda kwesinye isikolo isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo asina ukuthi yilipi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into uyi ambassador uyi remote so sisebenza nalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu ngiyabona.
Siyabonga kakhulu mfowethu. Kibu uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abaqhathengelwa ukuba abalandeli bebandla lezano PF namhla bahlasele abakubandla le Citizens Coalition for Change eKwekwe abadabuka eZimbabwe abafunda kule Ukraine akade bengafisi uphuma kulele lizwe bebefuna ukubandeka ngenxa yempi eyesabekayo Oliver Nisayo.